DC ndini Tanono Kawande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuxokozela kubandla lezaphu, abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangilizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition i-president wezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngu-president welizwe. Wayengu-president welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, sike saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibi.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezaphu, abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangilizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition i-president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngu-president welizwe. Wayengu-president welizwe nguyise, so kathesi yena bamlindelene njini yakhe lindwa ngamapolice estate yene opposition ukuthi iopposo kuhulumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtisa ukuthi usibayilizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga, inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu, uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga ukakhiphathi bazodiliza. Thina sihle ngometi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona. Kunganana. Ufunza usibangilizwe into engekho. Usibangilizwe kazi lithu umntakamlimo. Kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile. Athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa ukathi uvice president ekhona. Manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitsha ukuthi uNkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane.
Sathi sifike eKhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngapi, ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona. Abantu abana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa ilivela ngapi, bathi tatorwa kublue lagoon. Thina vela simfuni, mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga, mina izaphu irevive yimi, ibengingomunye wabantu abarevive izaphu, angimfuni.
Amalunga amaningi ebandla lezaphu axotshwa, amanye akhitshwa ezikhundleni ngumongameli wezaphu omutsha owinde khathaza ezinye inkokheli zalelibandla. Unkosazana Livne Chuma inkokheli kulelibandla ngobulawayo.
Phela indaba Mpophoma District Secretary. Mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu kwakhathesi. Kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi sabe sikhala ngabantu abaqotshiwe. Cela ungabi lokuqotshana kuzaphu.
Esabelani seMathabeleni South bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma city divided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona. Waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho uma esehluleka uyayekela ma ukukwehlula chiya. Ngoba ngathi sithini izaphu yiphathi esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo. Kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi future yayo ukuthi yangaphi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa. Ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebadlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu. Ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibangaliso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki le ephelileyo besile mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council le National People's Council zilandelana amalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona ke sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usekretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanike lo msindo kwamfana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udlephana kuleli bandla zisithi kala sikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alihlanganiso aphanyeke udaba lo lemthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lokhona alukathethwa kodwa unkomo uthi kayindawo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo igama lami Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathabeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesisigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesisigaba edalele eParliament uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesisigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo labayo lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba hayi sokuchisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo. Hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba lama report abantwana abahamba esikolweni bengadlanga abanye begcine befe inta abanye begcine bephiwa okunyongamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibili
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emithathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bayebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi babona olilo amakhabitshini into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwaziyo ukuthi ukuthuthana ngebaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezidolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikhrisi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivama ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhangelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bathathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lati siyabonga Loke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathepeleland South edalele parliament. Inhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezijiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini sebhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu legwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iWest Collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu uGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathe sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ingane zimqoka okumele zibe khona kubhajethi ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-waste speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kuliwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abatsha
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina ke njengenhlanganiso elephi iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina kakube khona imali ezabekwa ifakelwe
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo MC Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempela sonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezibalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilapha eGoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngo December asengezelelwe ngezinyanga ezingusikisi. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona ngiyokuthi abantu abasimele abathi basimele ukuthi kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zama permit, yibo abaphethe yonke le into yama permit. Kodwa abantu bemathebele kuyona lawo into yama-permit leyo ba less than 10%. Kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu esiNdebeleni abemathebhelendi bancane kakhulu inamba yabo elama-permit lawo, bancane kakhulu, less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubuleni umathebheleleni baziphilela njengonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezi bazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ukuthi ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu bemathebheleleni lokho ekwaqalayo kakula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthatha ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha emathebheleleni babe ngalazithupha bengalama birth certificate, amashona yayela konke, ama-passport yonke into benakho. So kungathiwa basimela, abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku studio 7 okhulumiswayo nguMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyevota, singaya vota mphela, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha, ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano iyesiphetheyo kuzeke izeke eZimbabwe iyo problem izeke uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezeke lwana ngowezano. So ngaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima ka siloku kukala inyembezi ukuthi lizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana isithwali senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lesi esibhekane nayo? Kunzima bafowethu, ngiyacela ibalweke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
studio 7 linjani lonke sizama? Siyaphila. Hayi, mina ke nginamakhala, igama lami ngiseJohannesburg. Abanye bambiza bethi Mundulu. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha umhlabuthu. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga, abama RP lawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwe ukuthi uzama ukuthinta uba kade kuyiphi iparty yena wakhe nkomvuka kuyena kuyiphi iparty ngoba amuzwe ukuthi uqondene. Kazwakali kahle kakhulumani umuntu omdala, ukhulumani ukuthiwa umntwana walangqondo ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support iparty yakhe. Abezana uma bafuna ukuzisupport ipha bayakhuluma uStudio baza bakhuluma. Uma bengakhulumi iStudio 7 yezini hamba ibadinga ezindlini. Ngiyabonga.
Linjani, linjani emsakazweni kaStudio 7, abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankulumagumbani umanomhlaba. Okokuqala ngizothanda ukuthi ngiphawule ngezwe leZimbabwe lokhu ngoba ngingasuke ohlangothini leZimbabwe ngalo ukuthi uyabona eZimbabwe emahlabezulu ngale vele kunzima ukuthi ilizwe leliyana lilonge ilizwe leZimbabwe leliyana ngoba abantu bangikhona abaZimbabwe labana i-politics zabo yizo eziligongoda kakhulu. Okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke. Umnankagwa labochamisa ngabantu bamajoyi bonke labana. So kuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo imibono etshiyeneyo ngezombusazwe kodwa uzoficana ukuthi kakule ngitho nokoda abakuvumelanayo. I-CC yakwasibuya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe leZimbabwe kodwa uzaficana ukuthi abeZimbabwe imibono lana bayigcakela phansi abafuna ukuyamukela. Izame layo iyakwanisa ukubuya le mbono emihle ngathi lizwe. Kodwa uzoficana ukuthi abantu be-CC bayigcakela phansi imibono lana kunzima ukuthi beyamukele. Uficane sebetshaya itoyi bengaphandle kwelokhuzeni kwephalamende kodwa edi the end sofika ama-election sebekhala ngama-reforms kathi ilithuba lokuthi loyalelana belungisa iindaba zama-reforms abo wenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho. Kanti bona bengabantu banye bengamatshona ijuya abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi yikuyini beze bendlela oswakelayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekile impilo enhle. Amatshona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangele ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu sithiya kunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresident ngoba eZimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi sithume umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshele umhlaba ephalamende eZimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe lethu. So-ke ngithi ngiphendule laba abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresident uzavotela ubani. Sonke abantu bakamthwakazi akula muntu esingivotela kupresident. Upresident wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale Zimbabwe. Pho ngiyabonga okhuluma yimumpho.
Lawke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu. Kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana, ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubekeke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu. Siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo, ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine, kubikwa amasocha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas, lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasocha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear, akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani, ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngale, ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana nam. Kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokhu ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya amasosha akhe kasalwe, ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu ese-nuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu se-nuclear kwabe kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine, ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-east ayefike e-west ayesouth ayefika ngale, kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Oh,
nowhere for us to go, and we'll run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo 7:30. Abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.